ubuhlungu kakhulu thina abezimbabwe national aid diaspora lamanye amaqembu asekhiphile umbiko bemkhalela bekhalela le muli yase njengoba sikhuluma kanje siyahlanganisa amakhanda ukuthi siyefika egwajana lapha abehlala khona simelele ukuthi sizwe ukuthi abantwana ade be ngaphandle kwelizwe sebefikile umsebenzi uqhutshwa
ye ngasi sikhangela-ke ulusi lapha siyakwazi ukuthi lusebenze kakhulu njengomuntu wesifazana singathi-ke isimo sabo sabesifazana sinjani khonapho-ke ngamabushane babancuma
isimo besihlupha kakhulu ngikhunjuzwa ngompikisha wakhe oyiwo ebengikhuluma ngayo izolo labakhulu lwama-journalist ama-editors engidiscribe ngesikhiwa ngathi this was an iconic picture ipicture umfanekiso wakhe lwana ebemthatha echaywa ngamapholisa eHarare yiwo umfanekiso onilokhe ngihlezilakola kathi sikhuluma nje kanje ngoba that's an iconic picture ube ngomunye abalutshwana omama abazintathe lezindawo engibaziyo ukuthi khona bachaywa ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ufakazi ubukhona imfanekiso yakhona ikhona ngiyayibona lokho ihamba iyaphuma ku-social media ube ngumuntu ohlukene labanye omama ngoba ube lesibindi umfanekiso lwana ophumayo ngiyathemba ubonile uyatshengisela isibindi abelaso lokuthakazelela umsebenzi wakhe balutshwana thathe lezindaba ezibomama ebezisenza umsebenzi oyenziwe ngusisi ulusi ngilokuthaba njalo ukuthi ngibonile amaqembu aphikisanayo lawa abe-politics bekhipha ama-statements bekhuluma ngomsebenzi omuhle abewenza